Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana na kweze kuseni Mthwakazi ngoMvulo mhlaka 3 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka 10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912, ukuthi abahlatshwe esibili bango 3682, abahlatshwe esithathu bango 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhlaka 10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle bakubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi lababayo bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi lababayo bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wangageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
mina ake ngisho ukuthi siyasoliseka ngoba kumele ngithi ngitshonje njalo sengithenga hlolisa zonke izikolo kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kweziwe hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala kungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengeke umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela ezikolweni sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokhwana yikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkeyana nanku siwubonile uvele umemetheka abantu belawo abasanitizer eziphameni sibonile umemetheka abantu bekafakela amamaski emlonyeni bevalile abanye njalo siwabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi siyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi oform 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakukhuthaza ke lokhu lako ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangelamihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwarantana besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizavika kuze kube siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti langezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi sesiza ukuthi owezemfundo kakume kuze ukuthi owezomkhathi zilunge kakume njalo le mikhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye acingisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibelubhubhane lolusihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okungathe ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngohlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunakanelwa ukuthi abanye babantu laba besebebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli zindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana lo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma-roadblock besiba khona kodwa-ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezinye ezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration. Kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper. So ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa, kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho luwethu uhulumende oyehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngalendlela. Kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu beqe umngcele besiza ngapha eSouth Africa.
Uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya. Lithi ngalokho.
Thina njengeZimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas. Sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela, siyakwamukela ukuthi uhulumende waseSouth Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Sacho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende ndisizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo mapemiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama mainstream visas. So ingxoxo esisabonisana ngayo ngesinazo inhlelo vele abanye inqaba abona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena presenter udaba lolu ku deputy president wase South Africa ukuthi kuyisima kanjani, sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo khona kuzodaleka umthelela bani. Siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit, kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengene eSouth Africa ngokungekho semthethweni. Lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama resources osokumele wafake ukuthi ibivimba labo bantu. So sibona kuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana angaziqedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi ba migrate kanjani kalula laba adebe lama special permit. Kodwa ke hayi abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi, kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umnyalo ophele wa 2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijeneyo. Amanzi kwezindawo beqeda sibili amaviki kwezindawo ezinyanga engatholakali. Phezu kwalokho futhi emazenjalo ehlupha kwase kubuya indaba nale ukuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithina yi-shedding. Phezu kwalokho futhi sasesihlana lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu. So ke abantu kulomnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe kubonakala ukuthi abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelele ukuthi amanzi impilo. Njalo nxa sesilandela isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi. Bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingenye ikhulayo. Besihlangele izikhathi eziningi uthola ukuthi amagetsi asekho, kodwa kunjalo silabantu abanama-load limits, abantu ababhadalayo imali ezithile ngenyanga. Bona abo bantu angaze aqhunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile, bona nxa enyanga iphela babhadala imali egcweleyo. So khona kwana izakhamizi azikuthandi, ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa. Soke kulomnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungiselwe oluhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagetsi sewathola. Ithanga ngeminyaka hlaya kuthiwa ye kulohluphi olunye amagetsi azalungisiswa. Kulomnyaka u-2022 njengezakhamizi sikhangelanga ukuzwa izitori eziningi le nkulumo eziningi. Bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwalwa kwabantu esithi nayi-transport. Lakho kube le nkinga ezingebe zisenzakala khona phana njengoba sinanzela ukuthi uZupco iyodwa ikhampani evunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuneka emadolobheni baphendukise.
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benathi amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifana nawo khona abafuthe chabala abandla nxa bengafanga, kodwa kube lanto abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso, abanye bathwala ezibhedlela bagcwala emaklinikhi ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapipe la akobulawayo esikhathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe kuvalwa evulwa evalwa evulwa. Kuthiwa amapipe alongakulokuvala kwenza kube lokho esithina abe contaminated, kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi, njalo kube lokuthi amapipe arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya senathi serastile yasebuya ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngadubo lwamanzi lokani esihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulawayo ukuthi kube igwayisha ngani dem yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale. Kodwa uhulumende yathembisa ukuthi hayi ngizakwenza lo nyaka kuphushe ngaso siya kuma-elections, ngizakwenza lo nyaka kuphushe. Khathesi futhi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo njengezakhamizi ukuze singabi lohlupho futhi lwamanzi, uhulumende kabe leqiniso ukuthi indaba le igwayisha ngani dem uyayilungisisa, le pipeline yakhona masinya ayilungisise izofika kobulawayo, singayisibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela. Kobulawayo sosibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi la u-city council angasabi le excuses zokuthi hayi kunje kumbe kunjana.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lwezanu PF oluphumele enkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ikroneko ivika ukuthi ibandla lezanu PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala achiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli. Unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha. Ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda. Ukuthi kambe ishiwa amazwe wonke lawo esevulile amabhoda. Kusele yena yedwa lokho engakavuki. Khona uvalela abantu bephuma, ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalele emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi. Azazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikubone kusenzeka lokho, akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela, ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele lama ama-ODA Michelle, ngiyacela please. Yimu steli moyo lwagwelo, yimu steli moyo lwagwelo, sanithumeli lezi ndaba kuqala lalinithumela efonini Michelle. Laba ODA manyewezwe balwa mpela, kodwa bakwamanjena vele phosa umnyaka wonke usugwele waphela vele ngiyela noma ebalwa. Ngiyacela kakhulu, ngicela nimfundele nama ama-ODA. Mina ngisesikombingo evungu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Siyanibonisa hlobo ezinhle. Sithi nyaka omutsha, kasibongeni phela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle. Noma sihamba sibe kwathi hamba phakathi komhlaba omutsha, asiwuphatheni kahle umhlaba wethu. Sithi phansi nge-corona up ngama-mask up. Yabonga hlobo ezinhle.
ezinhle siyabonga ngiyanibulisa nonke nina okhuluma ufamona ufamona ungwenya eMatsaw eWard 5 ngibulisa amaWard 5 ngivuka kanjani amaWard 5 nonke siyamthanda amaWard 5 nonke isangane ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga amaWard 5 mambale kubusa nomsosa akhe khona ngathi mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngifamona lo jayele ukubala amabhayibhile kakhulu uma kusezimfeni lapha emambali ngiyamazi ufamona ungwenya khona apula kokhene emasuwe laphana edam ngikhulele khona abakadi bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngithini njani bafowethu hhayi mina ngiyaphila nama-South African khona ngapho madoda lisithundezela amajigisi akubi like ayi sesishoba ngamajigisi madoda sesihlanganisa lamacimbi ayi sishoba sikho zamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula hawu nke ngikhulumise emgqibelo umablainof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omusha asikubone jehova khulu siyabonga benshilwa ngaphambilini ukuthi okhulumayo ufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke la ubaba ubaba wami umasumbika archbishop lama-nations into ebulawayo lo mama niphilile yini blazali bami hayi ufamona uyaphila uyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutshe onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kodwa ame
linjani mthwakazi omuhle nyaka omutsha hhayi abaphila abantu kanti into engibangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhuluma ilutho abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kade abazibiza ukuthi ngo-commander in chief yamaphoyisa uzithulele zwi akekho even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane ekhuza abafana bakho yibo kanye ababathumayo bathunywela abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi sizo lezi ezibuye egoli ngezegovernment ilizwe lamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo ngamayelothi lapha kubanjwa ngezibhamu lapha kubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezi ngezestate no bazithulele bonke bathule tu mongamele uthule abakhuluma amasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhuluma amaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bazithulele tu hawu kanti bafuna kuba amasotsha layo ezeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho nomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona kuleliya lizwe kodwa lokho sokusenzakala zoku-out of hand serious kwenzakalani uma bezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkunzi no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangile amandebele naka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kube ngathi akwenzakanga lutho no kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kwele-Sudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulo msolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iphalamende yakwele-South Africa izolo. Singene kudaba lwemelika.
Ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka kwemkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endiza mchina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebesezibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamchina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamchina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable. Ngoba kathe sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha sibona ukuthi ama-state lawa nekade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama-governor amaningi awangama-Republican from the southern states awayeyala the supplies and ama-regulations yokugqoka ama-mask the whole of the first part yokudistributa i-medication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamchina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilo mkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokhu bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebe tshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone unumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is a rather thing, the ways to make this work.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bedbridge izolo. amapolisa athi asefake ama roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangela maphepha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.